Enye yenjongo zesadaka ngezokuthi isize uzulukazi okusadigrijini ukuthi nxa kukhona izinto ezihlasela izimpilo zabantu ngendlela ephakemeyo, isadaka ibambanise amandla wonke ukuthi ivimbele lokho. Ngakho-ke esikucelayo ukuthi mhlawumbe isadaka ingazama ukuthi ixhubanise umsebenzi wokulungisa izivumelwano zokuthi kathi kuyiwa phambili kungasetshenzwa njani ukuthi impilo zabantu zingalahleki ngendlela enje nxa kungaba lesinye sehlakalo esifana nalesi. Siyabona ukuthi phela i-cyclone le ichaye kwele Mozambique isizofika kwele Zimbabwe, kodwa bekungela muntu oweZimbabwe kumbe oweMozambique othi hayi yekela sitshela abanye abaphambidlanyana abangafikelwa ludubulelo ukuthi kukhona okuzayo njalo kukhulu okungakanani. Khonokho into efanele ilungiswe kakhulu ukwenzela ukuthi nxa kuyukuthi izinto ezinjalo zisenzakala kungabi lokulimala kwabantu abaningi khona kuyukuthi bekungavikeleka.
Khona lingathini ngemizamo eqhubekayo enziwa nguhulumende labanye abatshiyeneyo abagoqela benhlanganiso ezizimeleyo eyokuphathisa uzulu weManicaland?
Iqiniso likhona ngelokuthi imizamo kahulumende isesemlutshwana, ayikabonakali ukuthi ngabe iqine kangakanani. Okukhanya kwenze umahluko omkhulu kakhulu ngumsebenzi wenziwe izizalwane zeZimbabwe mahlayana nje ziphume ezindlini zazo lezindaweni zabo eziningi zisizana ngendlela ephakeme kakhulu kusetshenziswa izandla lezinye into ezifanela zenezo. Ngibone ngani khonokho kuyinto okufanele siyibone siyibonge kakhulu kuzulu weZimbabwe ophatheke ngalolu dubo. Inhlanganiso zaphesheya lezi zaseZimbabwe zikhanya lazo zisuke zaphatheka kakhulu zigijisa umsebenzi ngendlela ephakemeke kakhulu ngemva kokuba zisuke zaqalele mba ngoba uhulumende bengazangatshela ukuthi kuzaba lo dubo kumbe kulo dubo. Lokho kuyakhuthazwa njalo njalo siyabonga ngelimqotho. Siyakwazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa uye waqala phela uhamba wafika kwelechimanimane lapho la kuwoshipinge uzulukazi welizwe omhlaba wonke jikelele wasebona ukuthi kukhona okwenzakalayo laphayana wasegijima wabuya. Ngakho siyakhuthaza njalo nabakhokheli ukuthi bazame ukuthi basebenze ngaleyo ndlela kusiya phambili ukuthi nxa kulo dubo baphangise bahlabe umkhosi hatshi ukuphuza lokhu okwenze uhulumende wethu.